amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga khande mibi ngokwesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 kuLwezi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla.
Political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kathi cacci njalo lento ayibothulayo ayiyithelwa idaily kayicacci.
Ummeli wezengeza West eParliament umnumzana Job Skhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesambiso ibail.
Ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijiyeneyo njengabomama seliqiniso of course esabe sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo.
Liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngamakhosikazi eMathebeleland South. Kwenziwe isikhumbuzo somfundisi omkhulu waveza umbhuqazwe weGukura Hundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West eParliament njalo elilunga lebandla leCCC umnumzana Job Skhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Lolu daba luzaqhubeka luhluzwa yilinkantolo kusasa lapho uSikhala akhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole kucala lokuphehla udlakela abaletheswayo. Ababili laba sebelenyanga ezine bevalelwe ndawonye lamanye amalunga e-CCC alichumilane ngemva kokubotshwa kulandela udlame lwenyathime. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kakhulu kubalaleli nakwezindabeni ukuthi isikhala nesilungu kuyilokho okuthiwa yi-political prison. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngusikhala kuyukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwangudlwangu obenzakele kusenzakala ezipolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisiye enguye owabulalayo engayisiye njalo owayethathekile kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota kube kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamibuzawuzama lokho ngesilingi kuthiwa-ke yi-political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kathi cacci njalo lento ayibothulayo ayiyithelwa idaily kayicacci kutho ukuthi labo abalamandla ezempolitiki babambe uSikhala ngamandla bethende amandla belawo awezempolitiki ngoba phela namakhophi siyakwazi ukuthi amakhophi akithi aseyilokho esiyukuthi kithi thina kuthiwa yi-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sithi ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi lama-judges kabaselankululeko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni kodwa sebesenza besesaba labo abalamandla amakhulu abezempolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anika ibheyili nabanye bakhe. So ngaleyo ndlela-ke kusobala ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenzezempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-P F bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethwandaba ithi isebenza izimele.
Kuyashiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyachiyana isenzo lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela kodwa okusobala emehlweni abantu bonke yikuthi kathi kungani inkundla eyomthethwandaba ingakuboni ukuthi lo umuntu one okwakuqala la nxa engaphiwa ibheyili kangeke abaleka ngoba yimemba of parliament. Okwesibili lanya ingaphiwa ibheli ngala sizathu sokuba banika ngoba icala lakhe linani babulalana bonke. Okwesithathu lanya engaphiwa ibheli uzalandela lokho ngoba kathi kokwakuqala ukubuthwa ebuthelwa ezempolitiki. So khona lokho kodwa kuyakutshengisa ukuthi okwenza ukuthi bangasamniki leyo bheli kutho ukuthi akusakhanyelwa lokho. Kuyatshengisa ke ukuthi-ke i-judiciary ekuthiwa i-judiciary capture ikhona ngoba kakulasizathu sokuthi bamnike ibheli ngoba ngokusemthethweni kuyatshengisa ukuthi kona yena usikhala ngesikhiwa kuthiwa i-candidate for president.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga levandla eliphikisayo le-CCC. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngabesifazana esabelweni seMathebeleland South. Uphenyo olwenziwe yiZimbabwe Vulnerability Assessment Committee luveza ukuba abesilisa abafika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.9% babika ukuba bakhahlanyezwa ngabatshade labo. Kuthi inani labesifazane abathi bakhahlanyezwa ngabesilisa abatshade labo lona liphansi. Ukukhahlanyezwa lokhu kugoqela ezemacansini lokutshaywa kwabesilisa ngabesifazane. Iphephandaba le-Chronicle livika ukuba ikomithi le iveze njalo ukuthi abanye abesilisa bathethiswa kakhulu ngabatshade labo. Ukukhahlanyezwa kwezemacansini kunjengokuthethiswa kwabesilisa okuthiwa abatshayi kuzwela emacansini. Kubikwa ukuba kulowesifazana owabiza enye indoda wayalayo emacansini phambi komkakhe esithi ngoba engamsuthisi kwezemacansini. Okunye njalo iphephandaba leli libika ukuba abesifazana babamba ngamandla abatshade labo ukuba baye emacansini. Kungehlula lokhu wesifazana ugcina esithi umkakhe uthandana labesifazane abaningi. Lokhu kwenza kungabi lokuhlaliseka ezindlini. Kumbe abesilisa bagcine bebulala amakhosikazi abo. Ukuze sihlaziye loludaba, sixoxe lomnumzana Sipho Zipho ngeSipho Ndebele, owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum.
Ya, ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijeneyo njengabomama eliqiniso. Of course, ekade sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo. Kathi khathesi iripoti le eMathsouth yiyo ebuye ithengisa okunye ukuthi nanobaba nibafike ehlukuluzwa kakhulu. But thina njengenhlanganiso esebenza nabobaba siyake sibathole obaba abahlukuluziweyo ababuya bezodinga lokho ezemi-counseling bebuye bezodinga uncedo ukuthi bengancediswa njani sebehlukuluziwe. Ukuhlukuluza kwabo kuyabuya ngendlela eziningi. Okukhulu okuningi kakhulu ngokwe-emotional abuse lapho sibona obaba abaningi bekhuluma ukuthi bayahlukuluzwa emotional nabantu abahlala nabo amakhosikazi abo kumbe nabanye abantu ababonke emakhaya. Njalo kungakhuluma ngazo zonke iy'ndlela zokuhlukuluzwa ihlanganisa i-economic abuse i-physical abuse ihlanganisa ukuthaya umuntu ngaba umthaya ngezandla kumthaya ngoba kuyini akutolisi into yabe mthaya ngakho kuyatholakala nawo uzabe behlukuluziwe ngaze nabezo ilokhu iy'ndlela eziningi. So ukuthi obaba abahlukuluzwa obaba nabo bayahlukuluzwa only that abaningi bakhona baba-report ama-cases anjengawona lawo nxa bengahlukuluzwa bayaziphindela kabakhulumi.
Lenzani lina njengenhlanganiso ukukhuthaza obaba ukubana nxa behlukuluzwa emzini ezindlini babuye labo bakhulume ngakho?
Lenhlelo eziningi esizenzayo ezincedisa ukuthi obaba bakwanise ukuphumela phandle ba-reporti ama-cases awe-abuse nxa be-abusiwe. Siyahamba kuma community zemakhaya ihlangana nabobaba kasikhathi nabantu bonke ku-community sikhuluma ngokuthi ukuhlukuluzwa kwenziwayo. Njalo sikazisa ukuthi nxa usuhlukuluziwe kumele wenze sibanika le ndawo lapho abangathola khona usizo. So siyahamba emakhaya siyokwenza ekuthiwa ngama-awareness campaigns siyaba khona futhi emarediyeni sibe khona kuma-TV sisebenzisa even le-social media owhatsapp sifundisa abantu ngokuthi nxa uhlukuluziwe ukuthi ikuyini ukuhlukuluzwa nxa ungahlukuluzwa kuyini okumele ukwenze njalo usize ulithola ngaphi. So yikho lapho esikhuluma khona iy'khathi ezingasikhuluma sikhuluma sizama ukuthi obaba kuyibe kube yibo abadinga indlela zokungahlukuluzi ngoba i-statistic hlabe silaso all along ukuthi obaba ibahlukuluza kakhulu omama. So silama-programu amaningi achiyeneyo ancedisa obaba kudinga indlela zokuthi ba-resolve ama-conflict abo bengasebenzisanga udlakela ungaba nhlaya kumbe i-public. Njalo sikhuthaza nalabo obaba abahlukuluziwe ukuthi ungahlukuluza ungathuli ungahlukuluza ungaziseli ngokuhlukuluza dinga enye indlela efanana nokuhamba uyodinga lapho ungabika khona uthole isizo lakuncedise ngeproblem le osuhlangane layo. So sinanzelele ukuthi khona lokhu kuhamba sikhulumisana nabo obaba sihamba nama-service provider achiyeneyo kwesinye isikhathi bantu ukuthi amapholisa singaripota yakuhleka siyahamba namapholisa asethu endaweni zonalezo bakho abantu abakhulume khona khonalokho amapholisa i-specialized between friendly unit afika bachazisele ukuthi nxa ungafika e-police station awusiki ukuthi ungu-reporter i-chief yakho e-charge office but uyafika uthi udinga u-officer we-victim friendly unit we-VFU ule-VFU victim friendly unit yiwo abasiza umuntu ngendlela abakhalethi asizwe ngayo xa ehlukuluziwe funa kubizwa ukuthi i-gender based violence.
Umbiko lo ukhuluma ngesigaba se-Matabeleland South ungathi kwenzakala kwezinye zonke izigaba yini elizweni?
Ukuhlukuluzwa kuyenzakala zonke indawo zelizwe kuhlukuluzwa nakukhona ngaba ngobaba abahlukuluzayo ngaba ngomama abahlukuluzayo zonke indawo futhi amachurches akhona ahamba esiya reporter ayenzakalayo. Of course into kwezinye i-Matabeleland South indlela ebuye ihluke ngayo kwezinye indawo ukuthi yona ibuye ilabo baba abaningi kudlula omama abahlukuluzayo. Esasayithola i-report yakhe ukuthi obaba bahlukuluzwa kakhulu nakusiya kwindaba ze-emotional abuse but naso kungamanye lawa ama-abuses obaba babehlukuluza kakhulu esingathi obaba lobo bengama-perpetrators ukudlula omama but lapha okumangalisayo ukuthi obaba babuye behlukuluzwe kakhulu ukudlula omama cause ngakhangela ku-physical abuse ku-emotional abuse naku-sexual abuse obaba bakhanya bahlukuluzwa kakhulu ukudlula omama. So yindlela buye kuesimangalathi kwesimangalisile cause esikwaziyo esijale ukubona ngobaba abahlukuluza kakhulu omama ukudlula omama behlukuluza kakhulu obaba but ukuhlukuluza nakukhona yonke indawo.
Ndebele kubangelwa yini lapha esigabeni sibana obaba ebabahlukuluzwa kakhulu? Kungaba ngumkhonomi mbe umnotho welizwe lawo obangela ukuthi kube lo dubo lonolu?
Ya izikhathi eziningi ukuhlukuluzwa izindaba zomkhonomi zingabe nazo zibe imbangela enkulu kakhulu.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele ukunhlanganiso yePhalare enkundleni Men's Forum sixoxe laye eSarare njalo saphinda saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Rejoice Moyo ingcwethi kwezentuthuko kaZulu.
Ukuthi uthole kunabomama asebehlukumeza abobaba kungoba abobaba endaweni eziningi sokunzima ukuthi badlale indima yabo yokuba ngobaba yokuthi benelise ukubana bagcine izimuli bathole izimali zokuthi bagcine izimuli ngokwaneleyo. Ngalokhu uzathola ukuthi ezigabeni eziningi lapho kunabomama sebengathi yibo abathola khona izimali obaba sebephatheke kanzima kakhulu ngoba umama nguye esetshaya umthetho ekhaya. Ikakhulu kuvame ukuthi omama bathi bona yabo imali kayisiyo yokusebenza imuli yiyo esebenza ukuthi baziyenzele lokhu abakufunayo ngakho. So nxa sekuyibo lapho abathi hhayi imali ziyo esidliwa ekhaya sokusiba nzima kubobaba sebekhulunyelwa kakhulu kakhulu obaba bahlukunyezwa ngamazwi. Omama bayatshaya obaba ngamazwi amazwi abuhlungu ukuthi ayakhubaza ubaba acine asezibona ingane akasubaba ekhaya. Kakhulu kakhulu futhi kucina kuwela endaweni zokuthi sekungenela endabeni zemacansini umama angabali upper hand sekunguye otshoyo uthi ekhaya kunjani uselawula kuzo zonke izinto. Lo baba ukuthi kuze kuthiwe indima yakhe kayidlali usenyuthwa emacansi osokusenza ukuthi kube nama-violent cases emakhaya. Siyathola ukuthi abanye obaba bathi nxa sebesithi baya kukhulumela khonokho kugcine sokusiba yilobunzima bokuthi sekutshayane emakhaya lapha.
Umbiko lo phuma kubamba umlomo khonapho umbiko lo phuma Matabeleland South kukhanya obaba yibo abahlukuluzwayo lapha ngendlela ezijiyeneyo. Abaningi bayahlukuluzwa bengaphumele egcekeni. Ubona kuyinto eMatabeleland South kuphela kumbe yinto yelizwe lonke jikelele?
kumele kuphumele emathebelelweni sawo kodwa sokuyimvama elizweni lonke jikelele ngoba umkhonomi uphatheka kubi wonke umuntu elizweni jikelele amathuba okuthi abantu bayenze imali baphile kubambe wonke umuntu ongubaba elizweni lonke jikelele kungabe kuphume kusemathebelelweni sawo kodwa uzathola ukubana ungakulandelisisa kakuhle uzakuthola ukuthi kukhona indawo zonke
izwe manje kwenziweni ke lapha kulungiswe njani
ngoba kuqakathekile ukuthi kuke kube le ndlela zokukhulumisana phakathi kwabobaba labomama kakhulu ekutheni kuchasiswe ukubana akusimlando kababa yedwa emuntwini ukubana anakekele imoto kodwa ubaba lomama kayabambisana leyo ndlela yokuthi lokhu esifunde ngoludala ukuthi vele ngumlando kababa nguye yikho kwenza ukuthi zonke izinto lezi zifinyelele khonapho ukuthi umama uyangena emtshadweni evele engenela ukuthi ngizagcina kodwa umntwana oyinkazane mathe khula vele ahlafundise ukubana imuli ngikababa lomama kulokubambisana kungatholakala ukuthi amathuba ayachiyana umama angathola amathuba angcono kwedlula ubaba kuhle lakho ukuthi umama abambe naphakeni besakhona kuncediswana njalo kunye kuqakathekileyo ukuthi labo baba sekufanele ukuthi labo bake baphumele egcekeni bayireporta ama-cases lawo isikhathi eziningi bafela ngaphakathi kuthi sekuphuma kuphume sekuyingoma esiyenzakele ekhaya sekubilokulwa abantu balimazayo kodwa kungaba yinto yokuthi bayekhuluma naye kube yinjayelo ukuthi ubaba uyakhuluma lapho eripotiwe labo mama bangatshayeka mbijani ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi labo bagcine umthetho ngoba i-abuse i-abuse akulakuthi u-abuziwe ngomama kumbe ngobani
unkosikazi Rejoice Moyo yingcwethi kwezokuthuthukisa uZulu sixoxe laye ngocingo eseHarare Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu izolo yenze inkonzo yesikhumbuzo sika-Archbishop Henry Cullen owaqunga isifindo waveza umbhuqazwe wegukurawundi ngesikhathi kuvusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma enkonzweni le umfundisi Sikhalo Cele owebandla lokholo lwesiKristu eleUnited Congregational Church of Southern Africa uthi uArchbishop Cullen wayeyindoda emadodeni.
UCullen yindoda eyayilobizo lukaNkulunkulu imesaba uNkulunkulu iUnited Catholic Church wayengumuntu owayenakekela abantu labantu enhliziyweni yakhe ebasebenzela esesaba ubizo alalo engafuni ukuluphambanisa. Yindoda eyamela iJustice igrounding was injustice eyenzeka ebantwini belizweni leZimbabwe uCullen wama echallenge injustice it remained unjust for his time unjust all the ages it must remain unjust forever.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busofuzwayo umabhalane weibhethu likaZulu othi uArchbishop Cullen wasebenza kakhulu ekuvezweni okwakusenziwa ngohulumende kaMgabe.
UCullen okulosizi yikuthi ngumuntu owasebenzayo kodudlulile emhlabeni ngabantu abayenza laba basebekhetha ukubulala abantu abahamba bayakhulumisana labo bariski impilo zabo abasebenza kakhulu ukugcina abantu abasebebalekile emzini yabo bebagqokisa besenza lokudokumenta nje wona umbhuqazi ukuthi sokufa abantu abangaki lani lani behamba besiyakhuluma leziphathamandla lezi zigebenga eziziphethamandla okubusa ilizwe. So uCullen ngumuntu oqakathekileyo kakhulu esizweni seMandebeleni elizweni leZimbabwe elilokhu lidinga ukuthula lejustice.
Umfundisi uSaint Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi okwenziwa nguArchbishop Cullen yikho kanye okumele ibandla likwenze eZimbabwe.
Kwakuqakathekile kakhulu into ayenzayo, yanceda ibandla, yanceda ilizwe lakithi ukuthi sithole irecord le-documentation. Kodwa-ke wakhulumela wonke umuntu, wanceda ukuthi kudede kungafa abantu abaningi.
Omunye njalo okhumbula imisebenzi kaArchbishop Cullen ngumnumzana Methembe Mlando ohlala kobulawayo.
Kakula ndlela yini engarivileka kumbe engathengisa ukuthi imeda case induna kazifanala angaze zikhokhele imedala bemedala ngiyamapholisa kanti izinduna zi-odwa ziyengena lapho njani and uma kwenza ngumnikazi wakho uma kwenza ngumnikazi wakho so kubambe kanjani, I'm just throwing a ball in with you, kubambe kanjani njengoba silaba abantu ababonayo abangabafundisa abangesabiyo abesesaba.
Induna uDakamela uthi sebephiwe umlando ngohulumende kaMnangagwa ukuba bahlolisise umbhuqazwe wegugura hundi. Abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 babulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugura hundi. U-Archbishop Cullen ubhubhe ngomnyaka ka-2012 wobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisificamunwemunye 90. UMnangagwa uyakuphika ukuba wayengomunye owaphatheka kumbhuqazwe wegugura hundi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusigaba esixoxa ngezomnotho namhla silonkosikazi Thobekile Siziba, omunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Properties eyakhela uZulu izindlu. Unkosikazi Siziba uxoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngomsebenzi wabo.
Umsebenzi wami ukuqhuba ibhizinisi elenza nge-construction, ukwakha mostly izindlu esikubiza ukuthi i-residential, kanye nokucebisa abantu abafuna ukuthi bona kube lento abayifakayo back eZimbabwe yesilungu singathi yi-investment ezindlini, ukuthi umuntu noma esesebenza phansi engasasebenzi kumbe noma esasekenza kube lenzuzo abeyithola from indlu yakhe ayabe eyakhile eZimbabwe.
Ye, singathi nxa sikhangela i-Stalwart Properties, yiphi izimuzi enjani naleyi eyakha izindlu?
Thina imisebenzi esiyiletha ebantwini, into esiyiqakathekisa kakhulu, siqakathekisa ukuthi ukwakhiwa konke kwezakhiwo ezikhona kumele kube nokuhlelwa okuzancedisa umuntu ukuthi abe lento eyi-budget, abe lento eyi-plan, ngoba izikhathi eziningi abantu bayangena baqalise ulutho umuntu engela-plan, engela-budget, bese kusuka-ke sokuthiwa ukuyakha kuyadura kumbe obani bangakhela into engekho up to standard. So siyabe sizama ukuthi sibe yi-gap filler ekucebiseni abantu ukuthi ma uzayenza into ethile, kuqala uhlale phansi ubonisane labantu esibabiza ukuthi ama-professionals in the industry and have i-plan kanye le-budget, then usungaqala umsebenzi wakho ufuna ukuthi ufeze.
Siyakuzwa sibili, nxa ukuthi umuntu elanda inkampani yakho phela njengabodokotela babhatalisa, phela lina libhatalisa njani nxa umuntu efuna ukwakha indlu?
Into efana nalokwakha indlu kuba nzima ukuthi ngithi mina sizakuyakhela i-three rooms yakho ye-standard size engaka, ngoba isikhathi esiningi ukwakhiwa kwezindlu nezindlu akufanani kulama-circumstances, lama-situations alomthelela ekutheni i-cost at the end kuzabe kuyimalini. Kodwa izinto zonke esihamba through lawe kuze ku-planning stage ukuze ubekwazi ukuthi i-budget ozayifuna imali engaka, whether it's within your means kumbe kumele uphinde futhi uqobelele imali. Kodwa i-consultant yona ukuthi sikubonise, siyakubonisa your first pre-consultation with us, sisabona ukuthi into ofuna ukuyenza uzimisele or is a dream in the pipeline that sikucebise. So your first three consultations usually siyawayenza kungela mbadalo ekhona.
Yes, singathi selincedise abantu abaningakanani njalo nxa nina-ke uDube nizama ukuthi ngiyakhe indlu kuba lula kanganani nxa sisebenza lani?
Dube, into thina esesiyenzile, maybe bekumele ngiqale ngikhuluma ngokuthi kahle kahle i-Stalwart yona iyini. I-Stalwart is a combination of ama-company ayi-2 with over 10 years experience in ama-respective industries. One, a company that concentrates on structural engineering, ukwakha nje in general. Then enye e-specializer in accounting le-commerce. So i-combination yezinto lezi sizama ukuthi abantu babe lolwazi olukhulu ukuthi bazancediseka in planning ama-projects abo. So thina so far singathi maybe in the last 10 years, angazi lokuthi ngingakubeka nithini, ngoba maybe every month siyakwanisa ukuthola i-client elitsha. So i-experience yethu sesihambe over 10 years, sisebenza throughout kwezinye isikhathi yebo kube lama-breaks, but abantu abaningi sesi sesibancedile ekwakheni lezinto eziningi ezehlukeneyo eziphathelane lokwakha.
Ye, litholakala njani nxa abantu belidinga?
Ukutholakala kungatholakala umuntu engatholakala kungatholakala kuwhatsapp kumbe kukufona direct kunumber ezithi 0277 016 720, okanye umuntu engafika e-Astra Complex ku-ship number 2 uzabona ngamabhakani nje ukuthi uyake sefikile lapha yakhona koBulawayo.
Unkosikazi Thobekile Siziba ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Construction ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Kulamankampani aweZimbabwe edlula amathumi amathathu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale namhla eGaborone. Amankampani la adinga imigambo emitsha yezamabhizimusi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani la aphansi kwezimtrade ethuthukisa ezamabhizimusi kwele Zimbabwe, amanye aphethwe luhlangothi lukahulumente olubona abesifazana olwe-Women's Affairs. Unkosazana Nozipho Maphala oyinhlanganiso yezimtrade uthi ukuletha amankampani kumbukiso we-Global Expo yindlela yokudinga ibhizimusi elizweni leBotswana langaphandle.
Silapha e-Global Expo eGaborone eBotswana, lapha esize khona lamakhampani angu-26 abuye ngewona siqumathupha kwazo ukuthi angu-4 athumeza izinto abazithengisayo, okungangokuthi ngokugoqela wonke angu-30 ama-companies esize lawo. Siyizimtrade sikhangelele ukuthi amankampani lawo angazuza imikambo engaphandle kwelizwe, ikakhulu eBotswana lapho esilobudlelwano obuhle khona laleli lizwe, okungangokuthi laba abahlanganise lo umbukiso wokuthengiselana i-BITC iyafika layo futhi ezethi TF lonyaka ezethi TF esilayo eZimbabwe, kungitshengisela ukuzinikela kwekhulumende emazweni amabili esilawo ekuzinikeleni ukuthi amazwe ethu omabili kumele azuze i-trade lama-export opportunities amahle ngaphakathi kwawo.
Unkosazana Maphala uthi amankampani abukisa eBotswana ngavela kunhlangothi ezijeneyo ezifana lezokudla, ezokulima, ezokubaza kanye nezitolo zempahla yokugqoka. Yabula ngamazwi abathola kulabo abethekelela izitanda zabo.
Nxa sifike lapha sifike lamakhampani lawo akumasekthas atshiyeneyo, abanye ngabalimisi, abanye benza ifurniture, abanye benza clothing, textiles, ileather, abanye njalo benza ama-services lokunye nje okuhlukahlukeneyo. Siyizimtrade siyaziqhenya kakhulu ngenxa yokuthi nxa besitshela bona abathengi labathengayo bathi khona izinto ezivela eZimbabwe zile quality enhle kakhulu, ziyenzwe ngobukhulu ubunono, njalo ukudla okwenziwa khona kuyanambitheka, kuyenelisa njalo ukuthi kwanelise i-market le eBotswana langaphandle.
Unkosikazi Semukele Phiri obukisa ku-Global Expo engaphansi kwenkampani ye-Hestra yona ekubhizinisi yezigqoko uthakazelela akubonayo.
Silapha sifike eBotswana, Gabs, Gaborone, siya-exhibitor. We are hoping to get business. Kangelelu uthi ngesikhathi sisuka lapha sizathola i-business from ama clients akhona lapha, ama mines, hospitals, government institutions. This is the first day, so far it's a bit low, but it starts as the expected team.
Inhlanganiso yezimtrade ithi ukubukisa okwenziwa ngamankampani kweleBotswana sekudale ukuqonga kwenzuzo elizweni leli lamanye. Impahla eyathengwa ngamankampani eZimbabwe yaqonga isuka phose kumadola izigidi ezingamathumi amabili i-19.5 million isiya kuzigidi ezingaphezu kwamathumi amathathu i-$31 million ngomnyaka ka-2018. Amazwe omabili aphakathi kokuqinisa ubudlelwano kulandela ukukhulumisana okujulileyo phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbukiso we-Global Expo uzagqitshwa ngomgqibelo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabatha olwe The Connection sixoxa ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibane njalo ekuseni ngo-half past six.